amagetsi umuntu kade wathenga bese kuthi wathethe umuntu kade ethenga $20 lapha na i-bond liseling ngale US kathesi usewathenga $200 kuma deploy nge-interbank rate posting ngoba bama deploy ngo-10 amafeature singatsho njalo abala ama prepaid meters uhlupho lokuba khona ukuthi ungathenga i-first 50 ngathi 5 units bese ngathi $50 ayabe esachiphile then nxa susiya kulawana susiyadlula ngalo susiyathenga amanye the other 150 liyana abe seqansile ngoba abe se almost times 2 i-price yamkhona then in the moment usudlula khonapho asekuthaya sibili okuzwa ngoba abe sekuthaya $3 something per kilowatt ngoba lana ukuqalelana i-first 50 lokuzeliyana iyabisa kutshaya phose ngapha manje 41 cents that is 41 RPGS cents then nxa sokusiya ngale ngaphezulu la iyabe lokhu ikhwelisa kibo 80 something then ungavele udlule i-200 iyabisa kutshaya sibili 3 something dollars so kuyindlela yokuthi abantu bangadluli ukuthenga amagetsi awe 200 RTGS ngoba ungadlula khonapho iyabe sedula ongazayo kubonakala kuba luhlupho kulabo bantu abalama fixed ngasikhangela amalokithi amadala njengabo phumula east labo phumula north kule ndawo lapho ngalama prepaid meters khona so lokhu besebenzisa lokhana ukuthi uyabhadala kuphela amantend regardless ukuthi usebenzise amagetsi anganani so nxa sikhangela ukuthi amagetsi athone ngeke amagetsi lapha emalokithini ayahambe kusene ngo-5 azaye buya mhlawumbe ngabo-10 11 ebusuku kodwa nxa isibuyibhilela kuyamele uyibhadale yonke sonezindlela abantu asebecilwa kodwa nxa sokuyimule enkulu sabe sikhangela ukuthi engxenye abantu basebenzise kusiya u-40 singathi i-400 ungakuhluzisisa kuhle uyabona ukuthi uyagcina sokumele ukuthi ubhadale phose $900 ukuthi nxa ungumuntu anosebenzisa amagetsi amaningi and singakhangela abantu abaningi ukuthi bahola malini kathesi uyafika ukuthi abaningi bangikhona kabasondeli vele kubona leyi figa amanzi uzabhadala ngani ezinye iindleko ezinjengabo school fees o-transport kungako ngokuthi abaningi bazokwehluleka ukuthi babhadale amagetsi ona la
manje laba abangenelisiwe ukubhadala inkoni ziyatholakala lokunye
njengoba sikwazi ukuthi emadolobheni lapha vele kasiyo ndawo enkulu kale kuyihlahlelezele sengathi ngama-exotic trees ezokuthi ungaza kunjani ungaza kuzibase izihlahla zemthuzi nje ukucecisa emayadini singazi laba besalathilwani labo phumula ngale abangaka kibo Robert Sinyoka labo St. Peter's but kula malokithi phela ngekodulani lamagama lawo so bona bayaphila njani unganazela amagetsi kahambe emalokithini kuphela kibo-Selborne Park Hillcrest and so forth abengekho nje khona kuba ungasesikhangela ngezemvelo zafika ukuthi sokudala ukugugudeka komhlaba because kuya labo-deforestation labani vele bona imizi iminingi kangaka hambe iyihlelo zakhona zebe zingaki
inhlanganiso yakho yake yaba lohlelo lokukhankasela ukuhambelana lamagetsi
ke saba lo mkhankaso omkhulu kakhulu ukuthi besingena sibile bamathe batshengisele ukuthi abakwenzakalayo babakufuni kathesi besike sama ngoba besikhangela ukuthi sikuhlunzisise ukuthi kanti kuvele kuqansa kusiya ngathi kodwa bengaqhubeka kunje singakhangelanga uzesa kuphela yedwa sikhangelela la yonke nje i-service provision yabi khona ukuthi umuntu abantu kuzamele bangene ezitaladeni ngoba impilo elizweni lezimbabwe isinzima kakhulu ukuthi ukuthenga sona isinkwa abantu bayakukhangela sibili kungani kuthiwa ngumuntu mhlawumbe oyingamula liyana ukuthi uyathenga isinkwa kati ibe isinkwa kumele kube yinto oyithengayo nje asisabali igetsi samhlane ezaba khona sibili ukuthiwa abantu bayasebenzisa ilanga lonke khona kuzabonakala ukuthi igetsi iyadula okwakhathesi ukudula kwayo kusuka kuvalwe ukuthi abantu vele abayisebenzisi so kuyahlala inyanga igetsi ingaphelanga ngoba abantu sebephephela ngabo kumagasi abanye njalo sebegcina bebasa ngabo ubulongo benyamazana zona ezinkomo abaseduzane langapha kibophumula ngapha kuthi abanye njalo babathi inkuni abanye sebetheka ngezitofu zona ezamagasi lamaparafini njalo ngabantu bezethu ngababiza bayafika bachamande babambe lapha bayekele lapha abazwakala ukuthi kathi njengoba igetsi beyidulisa kangaka ingekho injongo yabo kuyini njalo bahlose ukuthi benzeni.